njengawe ongikhathalela njalo kanti senga bega konke kuwe maye 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 ngekhuhlobo onjengawe ongikhatha lela njalo kanti senga bega konke kuwe oh hallelujah hallelujah dumiseni mbo ¡Gracias!